kusukela siba lobudlelwane le Belarus ngo 2019 sibonile untshintsho olwenzakeleyo ukubana bese kusiba le mechanization ehlangothini lwe agriculture kithi nga siyakwazi ukubana sithole high yield ku agriculture bekufuze vele sihambe ngomgwaqo nalo we mechanization ukuthi sibe leqiniso ukubana ama yields ethu per hectare ayakhula and lokwenzakala nxa lisebenzisa imitshina and ilizwe le Belarus lilazo into lezo sizidingayo sabona ama tractor ama combined harvester lento ezijeneyo ezabuya zazoncedisa ngo 2019 kwaphana sisiba lobudlelwano nalwana ngemva kokubana umongameli ethe wayavakasha elizweni lona lela lakathe sibonile futhi ucommissioner futhi imitshina eminenge etshiyeneyo ogoqela ama tractor nalawa ama combined harvester lezinto ezinjalo nxa ukhangele ngohlangothi lona lolu olwentuduko angiboni ungasola into enjalo kusola nje umuntu oyabe engafuni ubana kuphumelele into lokhu efunda kunasibe silokhu sisebenzisa amakhuba akudala kodwa ngendlela ye-mechanization yibudlelwano oburayithi kakhulu sibili obubhenefitha ilizwe leZimbabwe at the end of the day.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke igolide ukuthi singenise ubaba uDan Moyo. Moyo uyamuzwa lapho igolide uyakhuluma wena ubonani kuyaphumani khonapho
okokuqala kumele siqale sizibuze ukuthi uLukashenko ngumuntu onjani. ULukashenko uyi-dictator urana i-authoritarian government eBelarus and akakufihli uzibiza yena uzibiza the last dictator in Europe and umuntu onjalo ukuthi thina sibe lobudlelwane laye sivele thina silenkinga zethu ezikhangelelane lokuthi umbuso weZimbabwe lawo uquestionable ngoba izanu PF ilama tendencies awe dictatorship angikhafana lo layo uLukashenko so singathi nje yikho lokho abathi birds of the same feather flock together. So in terms of izinto eziletwa nguLukashenko ezikhulunywa ngoGolide la ezifana le machinery equipment lama bus lani lokhu kunye seke sasezwa ukukhulunywa we don't know ama underlying details ama agreement lawo ukuthi yena uLukashenko uthola ini in return. Khona manje siyazi ukuthi usupportana le Russia e-invade i-Ukraine, a sovereign country i-Ukraine, and uLukashenko ngomunye walabo abahlana lo Putin ukuthi baqhubeke ngokulwisana ne-Ukraine over nothing at all just because iRussia ifuna ukuexpanda i-territory yayo. So iZimbabwe sihlala sikhomplaina ngama-sanctions kodwa izinto ezifana lalezi ubudlelwano obunje yizo izinto ezenza ukuthi ama-sanctions aqhubekele phambili ngoba awekho amazwe a-progressive angavumelana lokuthi iZimbabwe ibidlelana labantu abafana loLukashenko.
Uyamuzwa lapho-ke Golide uyakhuluma umoyo uthi hhayi bantu phela lezi zimbila zantabanye so-ke ngabantu abancindezela uZulu lezi zinto ezinjalo so badla ndawonye
ngizakubisela emuva emnyakeni ubaba uMandela ese-United States of America ebuzwa ngendaba ukubana yindaba iSouth Africa ibinobudlelwano labantu abanjabo lokuzenza Fidel Castro labantu abanjeyana kukhangeleka ukuthi njengabantu ade bengaphathi kuhle ezindaweni ezinye waphendula wathi kona the problem isingizwe wathi the problem with you is that you want to make your enemies our enemies and it's not necessarily that way they can be your enemies but they are not our enemies. They've supported our struggle not only through moral support but they've also availed resources to our disposal so that we fight this war of apartheid. So kuyafana lakhona also khunya forward to umoyo ubana kumbe ulokuzeni umongameli weBelarus angabe elama problems angabe elawo eEurope ngale asingeni ndawo thina thina lapha siyenza isiyenza into ethi khona what are we getting out of ubudlelwano bethu leBelarus hashi bani Belarus idlelana njani labanye abantu kathesi usekhuluma ngendaba eRussia le Ukraine siyakwazi ubana iRussia indaba yabo yaqala kudala some years ago maybe even 20 years ago so ukuthi bona badlelana njani ngale thina kasingeni ndawo thina esikufunayo yikuthi bona sibe lokuthuthuka esigabeni ese-agriculture nga
ye khona-ke baba Moyo amatelakita lawa vele ayangaphi azuzwa mbani njalo lokuthi vele izivumelwano zangkhona zime kanje lizwe kuthiwani baba Moyo?
Mina angazi noma ubuza uGolide ngoba mina ngokwazi kwami izinto lezi ngabuza umphakathi ukuthi ngabobani asebetholile lama-tractor is very shady so akukho clear vele lokuthi adistributwa ngalophi uhlobo and obviously it's on partisan lines wathola ukuthi abantu bezanu yibo abawatholayo and lakhona futhi only a few of them abadlelana abadlelana lalabo ababusayo
nanto kolambudaba kolithi
ama tractor lawana aya kuma commercial farmers ndakukhethelekile ukuba nomuntu ngubani nxa sesibuya edabeni lonjalo sikhuluma kunje so bakhona abanye abantu abakopposition abathatha ama plaza lana makhulu abanye bangkhona yena le imishini yabo yayo uqala ngo 2019 abana balaye ema plaza yawo into kuphela abangajelani iqiniso abantu bona labana njengoba nje baqhambelana manga even sikhuluma ngodaba lwama plaza abanye babesithi hayi into zezandla lezi lingangeni lingathatha kodwa abanye babo especially abakhulu babo bathatha ama plaza balawa kanti sikhuluma